iqembu lamaWarriors liphuthe imidlalo yalo ezibale imijomulo emibili kumidlalo emine njalo impumelelo namhlanje ilithiye lihlezi emsileni wengalane imiklomelo kusipasi kagroup B. Ekhuluma lentathelo lendaba yokupheleni komdlalo omqeqeshi weZimbabwe uTrap Kolokarusi uthe iqembu lakhe linqotshwe ngoba abadlali bekhathele.
Fatigue killed us. The feature really killed us. We are not looking for excuses, but
into ekhona ukuthi namhla sidliwe ngoba abafana bebekhathele. Yikho sihlohle ukupheleni kwehlandla lawuqala lasekupheleni kwehlandla lesibili sineqembu labafana abasakhulayo njalo benze amaphutha amancane adale ukuba sihlohlwe. Lesi kumele kube isifundo esakwenza bengayenzi amaphutha afanayo kusasa.
Phambilini komdlalo namhlanje bekuvele sekulabanye abakhonona ngendlela iqembu lesizwe lidlala ngayo ngaphansi kobuqeqeshi bukaLogarusic. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gokwera uthi ukuphuma kwamaWarriors kumncintiswano wekhosafa ngale ndlela kuyayangisa.
Ukuphuma kwamaWarriors kukhosafa kuyinto yangisayo kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe iyathatha inkezo le kanengi njalo kutshengisele ukungaqoqeki kwethu ku-coaching department ngendlela abafana abadlala ngayo. Kwatshengisela njalo ungaqoqeki kwethu ngendlela abafana abakhethwayo ukuthi bemela ilizwe. So kumele sihlale phansi sicubungile ukuthi singalungisa njani, kodwa hayi abaqeqeshi ngibona kufanele bekhambe.
Iqembu leZimbabwe selike lanqoba kumncintiswano yekhosafa eyisithupha, kodwa uLogarusic uthi yena lo mncintiswano obewusebenzisa njenge ithuba lokubona abanye abadlali abangavamanga ukuthola ithuba lokudlala. Umqeqeshi oncediswa nguTendai Ndiraya kanye loLoyi Chitembwe useqeqeshe iZimbabwe kumidlalo elithumi lambili njalo wenelise ukunqoba emidlalweni wodwa kuphela. Ube nguTshikilo Bhanqa emidlalweni emine njalo wanqotshwa emidlalweni eyisikhombisa, osokubangele ukuthi abanye bakhonone besithi kumele axotshwe umsebenzi ngoba ekhanya engaze yakwenzayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjeni.